sivume nini ogqala ukuthi esingathi thina yi-confidence, political confidence, ngayikho, sivume ukuthi kuwina kwezanu PF ebantwini abaningi ukukhangelelwe ukuthi akuzukuletha ubungcono empilweni zabantu. Even uhulumende omutsha okaMnangagwa olaye enyangeni ezingu-7 lezi ezidlulileyo ekhona asatshengisanga ukuthi ungcono kulo hulumende odlulileyo. Bekungamazi kuphela ukuthi hhayi thina singcono kulo hulumende, uhulumende omutsha. Bonke abantu bakhangela ukuthi hhayi baningi abantu abakade be-corrupt kusystem endala ye-ZANU-P F, njengoba kungasatshengisanga ukuthi i-ZANU-P F izimisele ukugezisa ngokususa laba abantu yikho kusenzakala khona okwenzakalayo.
Lokhu kungenelana njani lokukhwela kwentengo yempahla?
Ukuthi amabhizinisi aqhubeke esebenza kufuneka i-foreign currency eyiyo engekhoyo. Okwesibili, kufuneka ukuthi amabhizinisi lawa asebenze ngendlela what I call i-full capacity utilization, ukuze anelise ukuthi intengo yempahla yehle. But nxa esebenza below capacity, kutsho ukuthi i-production costs zabo ziphezulu, okwenza ukuthi impahla zidule. Kunjenje kunzima-ke ukuthi ngoba ama-raw materials amaningi afunekayo ekuthini kwenziwe lezo zinto kumele athengwe kwamanye amazwe. Akula mbuzo i-foreign currency kayikho, njalo labo abathi basuka bayithenge basuka bayayithenga emkambona lo okuthiwa yi-black market emkambo omnyama. Intengo yemali u-black market ayikho eliyo. Amakhampani afuna ama-US dollar ukuthi anelise ukuthi aqhubeke esenza izinto. Nxa intengo ku-black market ye-foreign currency ikhwela, kutshengisa ukuthi naturally nentengo yezinto ezitolo kumele ikhwele.
Ubona ingani kuyini okungaxazulula lolu daba?
Kusukela ngo-2009 bengime vele kwelilodwa elokuthi hayi ngesikhiwa bathi let's swallow our pride, sivume ukuthi kwehlule, siqale khathesi ukuthi sikhulumisane lomahlulwane wathi South Africa angasilahli sisebenzise irandi, hayi i-US dollar. Uhulumende ahlaqale yena amanyathelo aqhelileyo, ahlaqale yena ngokuthi intengo yezinto ezivela kuhulumende zonke zibe ngamahhala, amapasipoti konke konke, ibhajethi ihle iyenziwe ibe ngamarandi. Ngalokho kuzaba lula ukuthi kusebenzeke. 2009 sizakhumbula ukuthi yayingayisiyo yodwa i-US dollar, sathi sibeza lokuthiwa i-multi-currency. But ngokuya kwesikhathi salahla amanye ama-currency sazisagcina thile i-US dollar. Well, ungakukhangela from an economics point of view, it was bound to happen that way. The Reserve Bank should have seen that. But now gimme nxa i-US dollar isithethe over ngokuba kwayo khathesi, uzananzelela ukuthi isisenza impahla ezenziwa eZimbabwe zidule nxa usuziqathanisa lezenziwa kwamazwe angomakhelwane. Ibhondi kayihambi.
Kubonakala imali yama-bond notes entsha.
Anti ibhondi ayisiyo mali ezimele yodwa, ayilimelele i-US dollar. I-US dollar leyo sasitshelwe kwathiwa hayi ikhona iseziphaleni ze-Reserve Bank. But sokutshengisile kuhle mhlophe ukuthi i-market yeZimbabwe it does not have confidence kubona. Uhulumende njengoba enguhulumende omutsha omele abunjwe ongakabunjwa, asingakazi ukuthi ozaba nguye omphathi intambo wezomnotho le mali ngubani. Kodwa-ke nxa kuyikuthi labo bazimisele ukuthi umnotho welizwe ukhule, amakampani angavali aqhubeke esebenza siya phambili, abanye abantu abavela kwamanye amazwe babone iZimbabwe iyindawo enhle yokuthi bafake i-investment yabo, kuzamela sibili bakhiphe i-bond. Ngoba bangekela khonokho, hayi bazagcina abantu bengena estridini kusiba le-chaos ngenxa yokuthi umumo wezenotho ungamanga kahle.